VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMbimbitho 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abongi labongikazi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga ukubavikela kumkhuhlani we-coronavirus COVID-19. Abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlani we-coronavirus.
Angisizwa lutho nge-corona njalo asikaqalisa ukuthi sibe la i-sanitizer, siyaziphila nje as normal.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abongi labongikazi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabanikanga ukusebenzisa ezibhedlela ukunqabela umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osuqhamukela kweZimbabwe. Sebelobele incwadi abezempila kahle besithi kabala lezambatho zokuvikela ukuthi bengabe lomkhuhlane lo ezigoqela ama-mask, amagogorosi, okokuvala ubuso lokunye okujiyeneyo. Bathi bafuna njalo ukuthi uhulumende abaholise i-COVID-19 allowance lemali yokubavikela emkhuhlaneni lo nxa kuyukuthi bangabanjwa yiwo besemsebenzini. Okwethulwe ngabongi labongikazi abakunhlanganiso ye-Nurses Association of Zimbabwe kuphinde kwethulwa njalo ngabaphathintambo bohlangothi lwezempilakahle eMaswingo, eMathebeleland lakwezinye indawo abathi kabalakho okokusebenzisa nxa kungaqhamuka umkhuhlane lo ezabelweni zabo. Sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma losiba lukhulu wogatsha lwezempilakahle uDokotela Agnes Mahomva. Kwathi ke uDokotela Paulinas Gosana okunhlanganiso ye-Health Service Board uthe udaba lolu kumele lukhulunywe nguDokotela Mahomva. Kasenelisanga njalo ukukhuluma loDokotela Obadaya Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle. Ngobulawayo amalunga edala lePhalamende abona ngezempilakahle athi iThorngrove Isolation Hospital kayilungelanga ukwelapha abantu abalomkhuhlane we-coronavirus. Kulabafundisi asebekhulumisana lesiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Judith Sincube edolobheni leli abafisa ukuthi kusetshenziswe isibhedlela esakhiwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ulethemba lokuthi sizasetshenziswa isibhedlela se-Ekusileni Hospital esile minyaka engamathumi amabili singasetshenziswa.
Sahlangana lo Minister of State weBulawayo Metropolitan, uHonorable Judith Ncube, and into ethokozisayo ukuthi wakwanisa ukuthi esincedise to engage lo Minister Gumbo, the Minister of Health, ukuthi kukhangele ukuthi isibhedlela ekusileni sisetshenziswe njengendawo ongahanjiswa khona abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-corona, ngenxa yokuthi sananzelela ukuthi kulula ukuthi silungiswe masinyane sibe isibhedlela esingasebenza ngcono ukuze wonke umuntu bobulawayo oba lodubo lolu agijimayo khona ngale athole uncedo. Siyabonga njalo ukuthi umeya wakobulawayo laye wasebenza kakhulu ukhansela umguni ukwenzela ukuthi lokhu kwenzakale. Sibonga yona i-City Council, njalo sibongele i-government lohulumende ukuthi kwahlanganiswa amakhanda ngesikhathi lesi sinzima kangaka ukwenzela ukuthi kuzame ukuphilisa imiphefumulo yabantu.
Umfundisi uSeni Sibanda ukuhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Ubulawayo benza santando abantu loba nje sokulabantu ababili abalomkhuhlani we-coronavirus kweZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mnyaradzi Phiri uthi okwenza abantu benze abakujayeleyo ikuthi kukhanya engani kuningi okufihlwa nguhulumende.
umkhuhlane we corona ungani ufihliwe lapha kula information esiyitholayo izizifule secret ngani kuyafihla ukuthi kuyesaba ukuthi kungabonakala ukwehluleka kwama authorities but nase we are at risk yeah. Even dakathi singakhangela kungani day to day business akulangala kula nto yenzakala le information nasiyithola because umkhuhlane lo uthelana lula and umuntu nxa engakutholakala umuntu oyi-1 esigabeni la sonke vese sesiwuthole
imbono yakhe isekelwa ngonkosikazi Sizwakele Moyo othengisa impahla emgwaqweni
nginjenje mina ngiyakhwehlela sengisesaba ngithi kumbe yiyo i-virus ngoba kanye asikwazi lokuthi ichanjani yeza njani ama-symptoms asikabile ulwazi ngayo lokho esenza izinto zethu esasivele sizenza sithengisa emsikeni simile kuma-open space akulanto etshintshileyo
baningi abazenzela santando edolobheni leli omunye wabo unkosikazi Nosizo Mpala
angisisizwa lutho ngecorona njalo asikagalisi ukuthi sibe la i-sanitizer siyaziphila nje as normal impilo yethu yansuku zonke angazi nxa kungatshintsha singatshintsha ukwenza kwethu sisebenzisa ama-sanitizer ngoba sikezwa lutho so far
bakhona asebenanzelele ukuthi bengenza imali ethe xaxa ngenxa yomkhuhlane lo umnumzana Nqabutho Ncube othengisa okuchiyeneyo edolobheni leli uthi kule mpahla engasatholakali kwamanye amazwe okwenza ukuthi bakhuphule intengo yayo
into esizitokayo sezikhwela ngenxa yokuthi abantu sebezithenga bebaningi ngaleso sizathu futhi lapho ezinye ezisuka khona ezisuka phandle kwelizwe azisatholakali ngoba khona ngale phandle kwelizwe kwakhona sokuvaliwe amavinkile azithengisayo abantu lapha babuya sivele bathenga ye but inkinga sesihlangana layo kade siyona leyo ukuthi wonke umuntu uhlabele ingoma le igcikwane leli eselivelile esingakwaziyo ukuthi livela ngaphi liya ngaphi
bakhona njalo abathenga bethengisa impahla abawazi mhlophe umkhuhlane lo umnumzana Michael Ndiweni umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association uthi abazisebenzayo kumele behlise inani lokuchapha imingcele ngoba kukhuphukisa amathuba okuthola umkhuhlane we-COVID-19.
Phethe isinqumo sokuthi sibaxwayise ukuthi behlise inani lokuchapha amabhoda besiya dinga impahla besiyathengisa ngoba kuyakhuphula izinga lokuthi bathole umkhuhlane lo we-COVID-19.
Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ukwazisa uZulu ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bathi tibele abantu ngokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi emhlabeni wonke ejikelele. Abaningi bathi abakwazi okuzabehlela eZimbabwe osokuqhamuke umkhuhlane lo. Kulabanye abantu abathi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kulandela okwethulwe ngamalunga edala lepalamende abona ngezempilakahle athi isibhedlela seTone Grove Isolation Hospital sikusimo esibi. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Taimo Mpofu omele ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nathan Jamisa esigabeni sePlumtree othi uhulumende ubona ntuthu ngomkhuhlane lo ngakho-ke uZulu kazivikele.
Kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lo othiwa yi-coronavirus njengabandla le-MDC siloko sikhuluma ukuthi abantu kumele bazame ukuzivikela ngendlela zonke. Into engiyikhangelele kwathesi isisami ukuthi nga izikolo ziyavalwa ngoba kulapho kuhlangana khona abantwana abaningi.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi uyadanisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi abantu kabenelisi lokuthenga isepa yokugeza izandla
ngoba abantu kadesi kunjabane bahawulo ukuthi yona isepa yona leyo ukuthi ugeze izandla umbunathi into ezitshisayo zenezokuthiwa ziyawuvikela lo mkhuhlane kunzima kakhulu kuhulumende kamnankagwa lo.
Kodwa-ke umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. Ugawule uthi abakhonona kakhulu ngabazonda uhulumende kamnankagwa.
Ngokunjalo uhulumende ulakho lokuthi awubambe umkhuhlane lo abantu khona ukuthiwa kumbe abantu hhayi nxa ungathi umkhuhlane lo ungathi ungaqhamuka lapha kungafa abantu okumangalisa hayi soqiniso lelo lokho nyakuvale nyakwala lokho ngendlela ezinjalo sengikubona ukuthi ngiyakwala lokho ngaphandle kwabantu abazonda uhulumende wethu kuphela kodwa okwakathesi sikhangele phela ukuthi uhulumende wethu la ngakho nje iChina la yasincedisa World Health Organization yancedisa iyathela imali hayi umthwalo olula lo nxa kungathi ukuqhamuka umkhuhlane njengawo nalo ngithanda ukuthi ngikubeke ngaleyo ndlela ukuthi abantu bakhululeke abantu bengesabi kakhulu ukuthi ngoba amalungiselelo phambilini asekukhona uhulumende sehle wayethula ama indlela zokuvikela ezingaphezu kwamandla
uhulumende usemise imibuthano kaZulu ekuqela ukunanza usuku lukazibuse umbukiso weZimbabwe International Trade Fair imichado elabantu abalikhulu leminye imicimbi esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhuhlane we-coronavirus umemetheka okumangalisayo kwele Italy lapho sobulele abantu bafika phose inkulungwane ezilitshumi. Umkhokheli welizwe le-Italy umnumzana Giuseppe Conte uthi kuzima okumangalisayo ukuvimba umkhuhlane lo. Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kuzwekazi le-Africa emazweni abalisa ele-Angola, Eritrea, South Africa, Uganda nawamanye amazwe. Uyamemetheka njalo kwele-India lapho abantu asebetshelwe nguhulumende ukuthi kumele behlale ezindlini zabo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Senana masiko
senzi umandla
yena baba mkhulu
masiko
babelo bola
usenzi umandla
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla silonkosazana sikhathele nyathi sixoxa ke lapha ke ngesithembo siyakwamukela ehlelweni manyathi.
Yebo linjani baba Dube?
Usibona njani isithembo kulezi nsuku manyathi?
Isithembo ngalezi nsuku Dube siyingozi. Singozi asongozi. Emkhuhlaneni enjenge HIV and AIDS siyingozi. La ku support siyingozi ngokuba impilo sesiphila kiyo ifast ifuna imali. But nga ubaba engasali roba engaba labo mama libathathu. Lonke lingomama libathathu including ubaba lwelila lihambe lonke liye testwa lizazi lonke status same I'm sure singaba lula ngale yondlela manje problem ukuthi obaba bayafihla ukuthi lesithembo uyabona bekuloko bese kusenza ukuthi nxa esazi status sakhe ngale ngkhaya abe sengasatsheli lo ngaphandle uyesaba ukuthi maybe uzamnyala kumbe njani mawa ukuthi uyazi status so ngaphandle uyesaba ukuyajela lwano ngale ukuthi ngale ngkhaya ukuthi ebatshele ukuthi mi status sami ngilo muntu ngale phandle simiso but nqade ebengayenzi obaba into eyodwa aba njengomanye abangathathwa labade bezaba lenhlanhla dube bevuke bethethwe manje ngoba obaba bafuna ukuyenza into ibe segcekeni iyinzima khona lapho lami ukuthi ngifihlwe angifuni ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem iproblem yami laba yithi lwana gakho phakathi abamazi but nqade obaba bengayenza into ibe kiye ukuthi nxa ethatha omunye atshele lwana ongikhawuthi hayi sengithatha lapha ngiloma mdluli ngale sibe sesiyahlangana sihambeni ini sonke siye eklinika yonke into esiyenza usiyenza sindawoni I don't think there is a problem manje iproblem iba khona nxa befihle yikho lapho isithembo esiyingozi khona balazo obaba bonke bale thembo but bayafihle
kambe siyanceda yini isithembo nxa usukhangele wena kumbe vele lokhu sokwadlula nje
isithembo siluncedo Duve. Umuntu omunye ngathi ngikhuluma soyethu silancedo, siluncedo. Ungananzelela kathesi umama lo baba bahlala bebabili endlini, bephila impilo yabo bobabili. Kwenzakale abantu laba kabala bazali, oyi one phakathi kwabo adlule, owesibili alandele. Abantwana sebe siyasala beyi stranger, besiyagcinwa izihlobo. Okuyikuthi ilife liyana kade iphilwa ngakibo abayazi. Sebe siyaqala impilo entsha, yikho kwenza ama street kick, yikho kwenza kube lezigebenga eziyenza ubugebengu obumangalisa. Udinga usethi umntwana lo owenza ubugebenga lobu umntwana sibili kumbe inyamazana, le nyamazana kayiyenzi njalo. Ngokuba umntwana lo sometimes asuke lapha ngibo ayegcinwa lapho a-abhuzwa khona, abe sesiba le ngqondo liyana uyabona egcwele ulaka. Nxa esekhule efika ngoba ungananzelela ubugebengu abenziwa ngumuntu from 17 years kusiya kuma kubo 30 something. Umuntu ole 40 years kusiya bayabenza kodwa bunganeno. Kodwa ungakhangela from 17 up to 30 kusiya kuma kubo 36 ubugebengu abangikhona kuphezu kwamandla kaNkulunkulu. Lo nkulu lo Sathane uyathi anzange ngabenza, uyabona. Ngoba umntwana sometimes imbona ukuthi uyabe sekhule nge-enga, abe sesiba leyinye ingqondo nje engayazakaliyo. But nxa kade kulesithembo la ekhaya, sekuhamba ubaba kuhamba wakumba umamncane, abantwana bayasala lo mama.
Ake sizwe ezabatsha.
Eita ita wola swakaso muhle ikudiba nokuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Salimlambo oyenhlanganiso ye platform for youth development sixoxa ngohlelo zokwakha Hmani Mani lechipinge kulandela izulu lesikhukhula ucyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezi ndawo. Usaluza sitshela njalo okunenge ukuthi izakhamizi ze Hmani Mani lechipinge zibona njani umkhuhlane we coronavirus wona osethethe impilo zabanengi emhlabeni jikelele. Sali, ngiyakwamukela kuhlelo siswami, unjani?
Ngiyaphila mina, wena unjani?
Hayi, mina ngiphilile. Awusitshele Sali, izinto zihamba njani ngale mani kanele?
Abantu abaningi abakarikhavi, uningi labantu abakayakhelwa izindlu, abaningi vele zokhe beswela. Abantu basazama ukuthi bezincedise but singakhangela izini ngomumo womkhonomi, vele kungathi badinga ndawoni enye, vele kungathi vele kwenzakale izolo. Akulumuthi ngathi sokungconywana.
Kukhona osekwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa izakhamizi zaleyo ndawo na?
Bathembisa ukuthi uzaba yakhela izindlu, uzazama ukuyakha izikolo. But nxa sikukhangelisise akulalethwa alenzayo yena uhulumende. Umsebenzi uba njengama-NGOs amaningi.
Sali, asixoxeni kancane ngale ndaba ye-coronavirus. Sike saxoxa nabantu abakhalayo besithi kule zinto eziningi ezifunakalayo kuleyo ndawo, ukugoqela izikolo, izibhedlela la lokunye okutsheneyo. Njengoba umhlaba wonke jikelele usekhala ngalo mkhuhlane we-coronavirus osethethe impilo zabantu abaningi, njalo usanda ukufika kwele Zimbabwe, abahlala eManicaland bona bathini ngalo mkhuhlane?
Singathi abantu lwazi abanalo ngulolo olwama-WhatsApp ngokuthi bazwa ukuthi kulo mkhuhlane, kodwa iningi lakhona abakawuzwisisi umkhuhlane nalo ukuthi kuhamba kanjani, kumele kuyenziweni ukuthi umuntu engawubambi. Ngithukile ngelinye ilanga ngihambe ekliniki besicela ukuthi ethethe umongikazi ebuye ezokukhuluma lezakhamizi. Yena wabe sesithi anilwazi angila vele angatshenwa engikwaziyo izinto ezibhalwa ngaphi kuma-WhatsApp. But uhulumende kakasifundisi imizwa ekasele ukuthi senze njani. Njalo nje le equipment yokuthi singathesta umuntu ukuthi ulayo kumbe akala abanayo, abantu abakafundisi liqiniso likhona. Abantu bazibalela nje ngokuzwa ngezihlobo nabangani. Otherwise uhulumende kakasifundisi lutho mayelana lomkhuhlane nalowo.
Hayi, siyabonga Sali ngokungena kuhlelo. Z Zulu kandaba silugciba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu leFacebook ngu-VOA Ndebele kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalomkhuhlane we-coronavirus. Lilolwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane? Libona ngani uhulumende uyasebenza gadalala na ukulwisana ngalomkhuhlane? Silusize ukuthi ngeke siyenelise ukulethulela uhlelo lolu njengensokweni. Kodwa abafisa ukusho umbono wabo lilakho usithumela ama voice notes ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Zawadlala lawo ama voice notes emoyeni. Lakho njalo kunixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwalendo kwalamhla sohlangana ngolwesibili bu Facebook ekhasini lethu leVOA Ndebele. Olivalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hobe. Mthokazo muhle, zimbabo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Naku ke esiliphathele khona kwezokholo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama mntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ngokuba sihlangane ngaleli thuba sikhangele izwi leNkosi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele umbhalo kumsebenzi ichapter nga 8 ivesi nga 4 lithi lona elizincane libala abahlakazekileyo bahamba bechumayela ivangeli. UPhilipu wehlela emzini waseSamaria wachumayela kibo ngoKristu. Siphakathi kwezikhathi ezinzima balaleli, siyakwazi ukuthi ugciko lwe-coronavirus solumise umhlaba wonke, solutshintshe indlela sonke esenza ngayo izinto. Lubhidlize umnotho womhlaba wonke jikelele. Imisebenzi imile kulizwe lethu lapha eZimbabwe, silokhu sisabona ukuthi kancane kancane lokhu kungena-ke ukuhlakazeka lokhu. Ngalesi sikhathi siyazi ukuthi njalo abanye abandlaleleyo namhlanje abahambanga emabandleni abantu abaningi ngenxa yokuthi akuhambeki. Sizama ukuvikela ukuthi leli gciwane lithelela ngokuthi nxa sisondelane eduze lingasuka komunye liye komunye. Ngakho nxa sihlezi ngekhaya kuba ngcono. Abaningi nxa sokunjalo bayethuka becabanga ukuthi manje nxa singahlangananga kutho ukuthi ibandla likaKristu seliphelile yini na. Bemfuna ukulikhuthaza ngalawa mazwi balaleli bami ukuthi okokuqala, uKristu uphila phakathi kwenhliziyo zethu. Ubudlelwane bethu loKristu abumi kuphela ngenxa yokuthi singene enkonzweni. Yebo ye, siyakhuthaza ukuthi kumele sihlanganelane labanye, kodwa kumele ukuthi isiKristu sethu siphile loba singekho phakathi kwabanye abazalwane. Siyazi ukuthi ilizwi leNkosi lithi lona kwabaseRoma uPawulu uthi kambe nxa sifuna ukuba lobudlelwane kwaKristu kumele senzeni na? Uthi yena ngenhliziyo uyakholwa, ngomlomo uyakhuluma ukuthi Jesu ngena ube yinkosi lomsindisi wami. Kutshoni lokhu? Kutho ukuthi ubudlelwane bethu loNkulunkulu loJesu busukela enhliziyweni. Yonke into okwakumele yenziwe yithi abantu ukuze sithole ukuxolela ngoKristu sayithole eCalvary. Manje ngifuna ukuthi sinanzele lapho ukuthi kumsebenzi chapter ka 8 ivesi ka 4 abazalwane sebechithekile bonke behlakazekile ngenxa yokuthi ibandla lalihlaselwa yisitha. Stefane wayesetshaye ngamatshe waze wafa. Abanengi babebotshiwe besentolongweni. Lachithakala ke ibandla elaliseJerusalema. Kodwa nxa wena wawukhangele lokhu wawungacabanga ukuthi sobonakele ibandla likaKristu selichithakele. Kanti hatshi, uNkulunkulu wathatha khonokho wakusebenzisa ukuze ilizwi lakhe liyengena ezindaweni liyetshunyayelwa ezindaweni elalingasoze lithunyayelwe. khona kusho ukuthi lati singakhangela kathesa ukuthi akwenzi ngenxa lomkhuhlane ukuthi kuhlangana abantu abaningi kodwa sokumele sikhonzele sezindlini kusho ukuthi okokuqala iyaqinisa ubudlelwane bethu ezindlini ngenxa yokuthi intshumayelo eziningi zizafake kulenjini kusho ukuthi baningi abantu asebezalalela izintshumayelo ezisuka emabandleni ngoba zizabhoda ebantwini ebulenjini abantu bethola ilizwi likankulunkulu lithunyayelwa ngakho-ke ngiyalikhuthaza abazalwane bami ukuthi loba sikhonzele ezindlini ilizwi likankulunkulu alitshintshi ubudlelwane bethu lonkulunkulu abutshintshi
akuyiphethe mfundisi
siyathandaza igama likajesu nkulunkulu wami khuthaza abantu bakho kulabo abagulayo abangabe banje ngomkhuhlane wekorona kumbe bebanje ngeminye imikhuhlane siyathandaza ukuphiliswa fafaza igazi likajesu phezu komuntu wonke silethe ukuvikelwa ngegama likajesu kristu amen
hlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontunga milinkumo
siyabonga kakhulu ntunga milinkumo. Bakhala ngokubhadaliswa nxa befuna ukubukela ibhola ababengabadlali bomdlalo wenguqu. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo phambilini kokubekwa kwengumqeqetshi weqembu leHighlanders uBheridaka kobulawayo ngolwesithathu umqeqetshi olodumo uCosmas Tsano Zulu usole indlela ababedlalela iqembu leHighlanders abaphathwa ngayo nxa befuna ukubukela leli qembu.
Ngifuna ukukhuluma kuleadership yeHighlanders. Into enze ukuthi uBheri ife engathabanga leHighlanders. Last week, iHighlanders idlala neChapumo. Ngahamba ebholeni, bangiyalela ukungena ebholeni. Bangiphothe, ngaphuma. Babenza khonoko kuBheri. Uze wafa, encenga ukungena ebholeni, ukubukela iHighlanders. Pho, wacheni, tsana, shuwa kululuwa, sesihlupheka ukungena ukubukela iHighlanders namuhla. Sichutshwa ngombhalo, abantu abangazange bakwazi ukuthi iHighlanders injani.
Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi yena abenhlanganiso yePremier Soccer League yibo abalawula ukuba kungenwa njani enkundleni njalo bona njengelunga le-PSL balandela imithetho efakwe yileyo nhlanganiso. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilakho. Abongi labongikazi bathi bazagalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga ukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abaningi ngokumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Woni Valisa ngokeeps to Bang City. Lalelani uhlelo lokuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.